abongi abaningi besibhedlela eseUnited Bulawayo Hospital bake bachiya ukusebenza bayatshengisela behlabela bephethe amabhakane alotshwe okutshiyeneyo okungezinye zezikhalazo zabo njengendlela yokungajabuleli abakuphiwe nguhulumende. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, izina esibhedlela se-UBH, uthi bona abakufunayo ukuthi bathole imali ezenalisa ukubaphilisa.
Lapha siyenze i-demonstration yokuthi vele i-government sifuni iwazi ukuthi sifuni imali, ama-US dollar. Imali yethu ayisakhwani. Siyabona kule COVID allowance ifa kwele government leyana. Sinasithi i-COVID allowance leyi yenzi ukuthi vele asifanale lamanye ama-civil servants lapha. Thina vele we are at risk.
Umnumzana Nicholas Chitore, umgcinisihlalo wezina esabelweni sakoBulawayo, uthi kuyadanisa ukuthi abantu bakhangelelwe ukuba khona emsebenzini sikhathi sonke, kodwa kungakhangelwa izikhalazo zabo.
So the issue here, what we have, isn't it? You know, instead of our salaries going up,
udaba olukhona lapha ukuthi ekuthini iholo lethu likhuphuke, ngibona wonke umuntu ukuthi iholo liqunyiwe. Singaziswanga, satshelwa ngemva kwelanga lokuhola lidlule. Izinto azithengeki ngapha, sikhangelele ukuthi sibuye emsebenzini nsuku zonke. Umuntu nxa kumele asebenzise imota yakhe, kumele athele amafutha emali engange 1400 bond. Lapho ke ingxenye yeholo iyabe isihambile ungakakhokheli indawo yokuhlala. Thina njengenhlanganiso sikhangela izikhalazo zabo ngoba zimqoka, njalo sizazihambisa phambili. Kodwa indaba edanisayo,
which are genuine, which will move forward to the national, but it's actually a very serious situation.
Umnumzana Charles Jele, omunye wabongi, uthi isikhathi sesiside lokhu besebenza nzima izikhalazo zabo zingananzwa.
Kulesikhathi eside silokhu esibekezela sisebenza under ama-hardships la khona. Ekuqaleni i-productive personal productive clothing le ibingekho, so besisebenza si-exposed sinjalo. Seems uhulumende is not taking cognizance of i-hard work esiyifakayo, is relaxed and focused on other issues.
Unkosikazi Molen Zulu uthi bafuna ukubhadalwa ngedola leMelika, ethi bayehluleka ukuthi bathenge izinto ezimqoka ezidingakalayo empilweni yabo.
Imali vela ayikwani ngoba kathesi sihambe sahola ufuqa ibasket eyi-1 awuthenganga mpupha uthi amafutha, but bona sobhale 2.8. So ukuthi wesinika i-US is the best because i-US aliwi.
Unkosikazi Nomsa Moyo obesesibhedlela esiyahlolwa uthi lokhu kuyadanisa ngoba kuzenza iningi lingatholi usizo bona bengaphilanga kuhle.
Lokhu kunzima kuyadanisa ngoba kudala sibakhangele onesi bekhala ngeholo kodwa kungela okwenziwayo. Lokhu kufaka lathi esiphila ngokubonwa ngodokotela engozini yokulahlekelwa zimpilo zethu.
Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zesibhedlela se-UBH yahlule ngoba bale ukuvula iminyango yehofisi bethi kulomhlangano. Izolo uhulumende ukhiphe umbiko esazisa ukuthi izisebenzi zikahulumende ziza kwengezelelwa iholo lokunikwa imali phezulu e-COVID-19 allowance. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.